Umnyaka ka 2020 odume kwabanengi ukuthi ngumnyaka wenala usuthi abanengi beZimbabwe bethole amathumbu ngezandla ungensuku zatshwala uqalile amakampani amanengi athwele amagabha avuzayo kanti asazise ukuthi azagumula isebenzi inkampani ezoxhumana yeTelkom ifuna ukugumula isebenzi ezizinkulungwane ezintathu 3000 ngakwelinye icele inkampani yezempahla lokudla eMasmart Holdings South Africa ithi izavala izitolo ezedlula amathumi amathathu 34 lokhu kuzatshiya abantu abedlula inkulungwane 1440 bengela msebenzi amakampani ezokwenjiwa lasebenza ngezezimali lawaphakathi kokuxoxisana ngendaba zokugumula isebenzi ngenxa yokuma kwezomnotho isizalwane seZimbabwe umnumzana Creedman Mkhwebu uthi sebedlela evalweni
hayi lokho sokusenzeka lapha eSouth Africa sokufana nje lokuthi ubaleke isilwane siyazithela phezu kwamaganyana sekufana nje lokuthi siseZimbabwe lapho esabaleka khona kuhlupheka ngoba besicatshile lapha kulelizwe kodwa manje uvalo luyachaya ngoba lathi kuyasithinta kakhulu ngoba isikhathi kusenzeka lokhu maningi amathuba okuthi iSouth Africa ivele ikhangele ukuthi mangaki amaZimbabwe kumsebenzi esemazingeni aphansi ukuthi labo bekhitshwe lapho kungene amanye amaSouth Africa la aselahlekelwe imisebenzi kulezo zikhathi
intathelo yeZimbabwe unkosazana Princess Ziba uthi usizi ukuthi abeZimbabwe laba sebethembele kwele South Africa impilo yabo yonke
Uma amakhampani amaningi angavala imisebenzi kuzoba nzima kakhulu kithi thina izalwane zaseZimbabwe ngoba okwamanje le misebenzi yakhona ayitholakali kunzima ukuthi uyithole kunamaphepha afunakalayo esingakhona ukuwathola lapha eMzansi Afrika so mama company evala kusho ukuthi sizohlala ezindlini osibuyele elizweni lakithi lapho kungela msebenzi khona
Ensukwini esanda kwedlula amakhasi ohlelo luzoxhumana ku-inthanethi lwe-Facebook belugcwele ngemifanekiso yendwendwe zezizalwane zeZimbabwe ebezibonakala zintshungubala emngceleni kwele-South Africa zingena ngokungekho emthethweni. Lokho kutsho ukuthi baningi abaqhubeka bezodinga imisebenzi kwele-South Africa kanti layo leyo msebenzi ilokhu incipha ngenxa yokoma kwezomnotho. Umfundisi Frank Mhlanga oseZimbabwe uthi sebesesabela ukuthi kuzavuka udlakela lokulisana sekubangwa imisebenzi.
Yikho lokho kubangela ukuthi imisebenzi ibe skasi ibe mlutshwana abantu beSouth Africa izizalwane zakhona zibe sezizonda ke sezizondela abantwana bethu abasebenza khona le yena le into esihlala siyibone xenophobia sekungathi ibona babathathela imisebenzi ngenxa yesimo selizwe lethu lapha eZimbabwe esivi kakhulu esibuhlungu kangaka
inhlanganiso zezisebenzi zona zithi ziza kulwa kube ncane indawo ziphikisana lesigumula lesi kodwa ingcitshiko zombusazwe zithi okuzayo kukhulu kulalokhu okwenzekayo ingcitshiko zomnotho umnumzana Duma Qubule uthi kukhangelelwe ukuthi umnotho weSouth Africa ukhule ngesilinganiso esiphansi kokukodwa ekhulwini less than 1% lokhu uthi kungahle kwenza umnotho weSouth Africa uzithole singene kuluhlu lwamazwe alomnotho osuwile okwaziwa ngokuthi i-recession olwasemzini. Melesuro 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.